olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMbimbitho 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 emazweni atshiyeneyo.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani.
Lokhu bedidibele abantu kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaBerry Daga owadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqethi weqembu leli. Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha lokunye okuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abaculi abalodumo abasebenza emazweni osokuqhamuke khona umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kanye labanye abadabuka eZimbabwe bathi kabasasebenzi ngemfanelo ngesikhathi amazwe atshiyeneyo elwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Sebethwele nzima abadabuka eZimbabwe abasebenza eGermany, Austria, London, Israel, Canada, eMelika lakwamanye amazwe okumemetheka khona igciwane le-coronavirus. Abaphila ngezomculo bahlaba umkhosi ngokuvinjwa kwemicimbi yabo besithi kuzaba nzima ukuziphilisa. Omunye wabahlaba umkhosi nguNoma Thamsanqa Mkhwananzi, owaziwa kakhulu ngokuthi ngunkwali, osebenzela emazweni abalisa eGermany, Italy, Austria lamanye.
Ngilokusebenza emazweni wonke nje akuShengen, angamaShengen states. Kuqala i-Italy, i-Austria, i-Czech Republic, i-France, lamanye nje amaningi ajini. So wonke lawa mazwe njengoba kathesi lo mkhuhlane wahlasele kakhulu kuba nzima yimi ngoba sekuze kwakhanselwa nama-shows nama-workshops.
Uthi sokunzima ukuphanda imali emazweni.
Kunzima kakhulu ngoba yikho lapha engidla khona, yikho lapha engiphila khona. Njalo lasekhaya labo balindile ukuthi hayi ngizathumela. So wakathi sayo kunzima, usazoba nzima nje for isikhashana. Siyethembe nje ukuthi uzaba ngcono ukwenzela ukuthi bathi khona hayi selinga. Qalisa ukuhamba ngoba mina umsebenzi ngeviki ngiyakwanisa ukuthi ngihambe amazwe amabili kumbe amathathu ngeviki eyi-1 ngenxa yokuthi amazwe akhona aseduze.
Omunye okhala ngokuvinjwa kwemicimbi yemiculo nguVusa Mkhaya ohlala kwele-Austria okuqembu le-insingizi ocula njalo ezimele eyedwa.
Kunzima ngoba ama-shows asekhanseliwe, wonke ama-events alabantu abangu-100 or more indoors akhanseliwe, outdoors 500 people akhanseliwe. So okwakhathesi nje sihlezi asikwazi ukubona kuyahamba njani ngoba everything is cancelled until further notice. Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini.
Umkhaya uthi kukhanya bavimba ngamandla endaweni zonke zelizwe njengoba kusasa kuzavalwa izikolo, indawo zokudlela, amavinkili lezinye ezithize eVienna.
Nge-Monday izikolo ziyavalwa lapha e-Austria, lama-shops, amanye ama-shops abevaliwe, ama-restaurants azavalwa until 3 o'clock emini. Isimo sangikhona kasimanga kuhle. I-Austria umakhelwane we-Italy, silama-borders le-Italy. So vele abantu bayaphanika kakhulu.
Omunye njalo okhalayo Oluhle Ncube odabuka eZimbabwe ocula i-house music osehlala kule-Bilitane.
Okwamanje si-affectwe isifo lesi esifikile abathi i-coronavirus ngoba asikhona ukuhamba siye emanye emazweni angcelelene le-England. Njengokuthi kufanele ngiye e-Italy ngiye kwenza i-recording, angikhonanga ukuhamba. Bekule chance yokuthi ngiyenze lamanye ama-events kodwa angisakhonanga ukuphumelela ngendaba zokuthi i-virus le ikhona yonke izindawo, indawo eziningi.
Uthi balahlekelwa yimali eningi okunye okumangalisayo ngenxa yomkhuhlane lo.
Njengama-artist siluza okuningi, siluza le mali, siluza izinto eziningi, lo msebenzi. Ubuhlungu ngalesi sifo esenzakalayo.
Unkululeko Dube, umqondisi weqembu le-Inkululeko yabatsha School of Arts uthi akusasebenzeki kuzwekazi le-Europe okubemetheka khona igciwane le-coronavirus.
Lathi sesizithole-ke siphakathi kohlupho ngenxa yegciwane leli eselikhona ele-corona. Lizakwazi ukuthi amazwe esijayele ukuya kuwo i-Austria, le-Czech Republic, le-Germany, lamanye nje amazwe ejikelele ase-Europe. Ngalokho kosekwenzakele uzathola ukuthi amazwe wonke lawa ke ngenxa yaleli gciwane asethe afaka ke imigomo lembandela ethile ingakhule kuhambeni kwabantu, amisa ke le midlalo ethile lapho ehlanganisa abantu, avala izikolo, akwenza ngendlela ezehlukeneyo ukuthi azame ukuthi agweme ukumemetheka kwaleli gciwane. Ngalokhu ke kutsho ukuthi lathi njengoba nje iminyaka yonke ngalesi sikhathi isikhathi lapha ke esiphakama khona kwele Zimbabwe siqonda kulawo mazwe sibhoda nje umhlaba wonke jikelele, kutsho ukuthi sesinanzelele ukuthi kungeke kube kusenzeka ngendlela esijale ukwenza ngayo. Ngakho ke sesikhangelele ukuthi simise nje kwesikhatshana le imisebenzi sisalindele ukuthi bone ukuthi kuyangaphi.
Uthi loba kungasuswa imigomo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, abantu bazathatha isikhathi eside ukuze babukele amaqembu aculayo.
Lanxa bengavuka beyiphakamisele leyo mgomo, uzananzelela ukuthi kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bathande kumbe ngithi baphume ezindlini baye kule micimbi esijale ukuyenza labantu abasincedisayo. Ngakho ke sizama ukuthi siphumeke leqhinga kumbe ngithi siphumeke le mpendulo eqakathekileyo ezasenza ukuthi sibone ukuthi siya ngaphi phambili anduba siqale uhlelo lwethu lomnyaka lo.
Kulabanye njalo abadabuka eZimbabwe abethuswa ngumkhuhlane lo abasemazweni ajiyeneyo, omunye wabo unkosazana Vivian Nomalanga Pepe ohlala kwele Israel. UmaPepe uthi izikolo zikhangelelwe ukuthi zizavalwa ngomvulo kwele Israel.
Thina lapha sibona emaphepheni and then kukhona namanye ama website a circulator information, kodwa sisalinde u Prime Minister nguye ozotsho ukuthi kwenzakalani. Kodwa into ekhona ukuthi ungathi mande kuyavalwa and mangathi ngiyabheka ama numbers alokho ekhuphuka esiyaphezulu, ma ama numbers ekhuphuka labo ungathi bayethuka kuba ngamandla kwethuka, so meaning ama chances ukuthi kungavalwa vele yonke into mande ahayi.
Abantu bathi akulula okubhekane lozulu ongazi ukuthi umkhuhlane lo uzaqhamuka ngapi njalo uzaphela sokutheni. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Ababimezela imijova bedinga izihambi emadolobheni ababizwa ngokuthi ngowindi bayingxenye kaZulu. Bakhona abantu ababathandayo babekhona njalo abathi yizikiwi ezicatha ngokusebenza emphakathini. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abanye ababizela imichova baphila ngokuhotsha insango lokuphafuza igwayi, ukunatha utshwala ikakhulu obuchisa amaphaphu njalo lokuthanda izidwaba. Bakhona abalunge okumangalisayo okokuthi bengaba ngabafundisi. Abanye bale mizi kube khona insumbelume ezihlala zivule amehlo zidinga amankazana. Loba kunjalo, abasekeli babachayeli bemichova baphila njengomuntu wonke kwele Zimbabwe. Akwaziwa ukuthi indaba kuthiwa ngowindi. Osakhulayo uMo Blessing Zinyamambi omemezela imichova kobulawayo uthi nxa umuntu esenza umsebenzi wabo kumele ubekwazi ukuphatha abantu. Amazwi kaMo Blessing asekelwa ngomnumzana Melusi Sagwande osebenza umsebenzi ofanayo othi kunzima ukuphila ngokumemezela imichova.
Kudala isibindi sasibhadala esatshiweyo ukuthi wawukwazi ukuthi ungachova kusukela ekuseni kusiyatsha ngama-6 vele imali yekheshi yomulungu le yakho umele uyithole iyabe isikwanile. Kodwa kathesi ukuchova kathesi sokunzima ukuthi uphile kahle lemuli yakho. Noma ungazi ukuthi uyatshontsha la uyaba nenhloni ukuthi uyatshontshani ngoba vele le mali yemnikazi iyabe ingakwani. So sokwenza ukuthi abanye abantu bagcine sebetshiya isiwindi. Enye i-challenge esikhona la mabhasi asekhona ngabona bathola ifuel echipileyo bacharge imali ephansi. Akusela kusebenza sesidinda one down. Ngathi umahluko osukhona lakathesi ukuthi ukwanise ukuyisekela imuli silingo kwayo ukuselela imuli sokusiba nzima vele ukuthi ukwanise ukukwenza konke.
Owindi abaningi bahola ngelanga amadola eZimbabwe angamachumi lasitshiyagalonye i-$90. Abachayelayo imichova bathi iqakathekile imisebenzi yabasekeli babo. Omunye wabathakazelela imisebenzi yabo Windi ngumnumzana Peter Chuma.
Laba bafana baqhakatheke kakhulu ngoba uwedwa vela nje ukukwanisa ukusebenza, usebenza uwedwa and lo muntu uyabe wazi amapolisa ukuthi singabutshwa. La uyabe ezama ukuzilungisa impilo yakhe but hayi mina nisoli lutho kubafaneni laba. Silaba abanye bethu abenhlamba abakhuluma kubi bengadakwa abaharasa ama-customer but hayi umuntu wakho ungakwanisa ukumlungisa nje kube le problem.
Kulabantu abagada imichova abancoma imisebenzi yabasekeli babachayeli kube khona abeyisa konke abakwenzayo. Unkosikazi Comfort Nare osebenzisa imichova phose nsuku zonke uthi owindi baqakatheke kakhulu ngakho kumele bahlonitshwe.
Uwindi ungumuntu oyayiswayo izikhathi eziningi kodwa siyananzelela kakhulu ukuthi khona umuntu oqakathekileyo mhlana engekho ngoba uyathi uyi-customer laphana uhlezi emnyango ngosomele uvulele abanye abantu laphana esivalo ngosomele uqhubele izimali udriver. So ukuba khona kwakhe kuqakathekile kuyasiza thina abagadi bakashova uphinde kuphathise njalo udriver laphana ngakho bangabantu abaqakathekileyo. Nguyokwanisa ukuthi ukhalaze kuyomtshela ukuthi ayimali yami yasilela uyokuthwalisayo impahla.
Umnumzana Mbuso Ndlovu wake waba nguwindi osengumchayeli womchova uthi bayatholakala abasekeli babo abangamahlongandlebe.
Umahluko wabowindi bakudala nabamanje yikuthi iningi labantu bakudala inhlonipho babelayo. Uthi umzali maye wayezothi ebuya emotweni akwazi ukwamukeleka akwazi ukufuna aphinda gade leya moto kusasa ngoba ngendlela abe phethwe ngayo. Hayi nje kodwa nje nabo kudala bakhona abanye babezi ingamahlongandleba kodwa okusokusenzakala khathesi ukuthi nje iningi labo windi ngabantwana basakhula njalo umthetho kabawazi umuntu omdala kabamazi bavele babe zinyamazana ngoba iningi labo bahlala bengabadakiweyo sikhathi sonke kanti nje akusibo bonke nje abahlala benjalo.
UNdlovu uthi abanye abasekeli babo bayaphumelela
kanti kanjalo bakhona ngesikhathi esinjengazona leso sifana naleso ukuthi uyabe buye waba nguwindi ekugcineni kwakho agcine engudriver ngoba ekubeni nguwindi uhleli eduzani ubona izinto zisenzakala ukwazi imoto kuba lula.
Owindi bathi bazahlala bekhona emphakathini besebenza labachayeli lezihambi balesifiso sokuthi impilo yabo iguquke bakhombe ngophakathi. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo ngingubathabile Masuku.
Bathithibele abantu abaningi ngokubhubha kukaBerry Daka owake wadlalela iqembu le-Highlanders njalo waba umqeqeshi weqembu leli lamanye akuqela elesizwe ele-Under 23. Okwamanje kusalungiselelwa umkhosi wokuvalelisa uDaka obhubhe ngeviki ephelileyo. Omunye wabakhala okumangalisayo ngu-Amin Somaphiri wafundiswa nguDaka ukudlala inguqu.
Ngidale kakhulu yazi ngumuntu owangenza ngadlala ibhora mina nxa ngibona umuntu ka ngangimbona ukuthi njengomuntu oyoweyimenta yami nguye umuntu owangenza ngadlala ibhora for mahambe kubeginning yazi ukuthi from the first uthi kumbe itheni esingalithengelwayo ngalithengelwa ngobhezi ensusa eluvesi ngingumfana omncane ngilabo 15-16 years wambona yena wayesebenza ema-youth center wambona wangihambisa siyadlala i-olympics yasuka yi-supersonic yazi ngithe ngisizwa izolo ngingizela emfeni ngizilele emalawi ngithi ngiyafika ngizimnifana ningitshela ukuthi ngidayela abasethile last week bengikhuluma naye umakhwinji yazi ngidanile kakhulu vele angikwazi ukuthi vele I still can't believe it ukuthi umuntu lwani ngapho ngusiya olovesade mina ngikwazi ukukhuluma naye wayefuna amanye amabhuku ngoba ngiyangihambe mina esportsport mina amabhuku engilawo ebhore sithi alokhu vele kuyafundiswana ngifithi mina ngizamphotocopila then abese nginika kanti vele umuntu ngiyamvalelisa. So ukufa kwakhe yazi ngiyazi angikwazi ukuthi how I can describe ngoba indlela umuntu lwana yiyo yini personally nguye wangenza waba yini lokho ngiyigogo nongena ngalo but uyazi umuntu lwana wasinxa uvele ulaye eku-welcome. I'm so saddened into engihluphayo kakhulu ukuthi ngizihlangana naye azangangithile ukuthi kakhulu.
Yes, singathi-ke bephosa amazwi akho enduduzo umvalelise khonapha ngamafitshane phiri.
Ngithilala ngokuthula ukuthi sonke ngibe ngikhuluma lesilogubi ugibson nomela ngidala ngimkhulumisa ngisande kuyehla ibhasi ngifike ngidala ubhuloko usebhuku uthi yazi ngimbuza ngisithi ngidala ukekhula ukuthi ulwane umuntu engathengiseli uwomela wathi no hayi indlela yethu sonke zile senzile iwane.
U-Amin Somaphiri wake wadlalela iqembu le-Highlanders elake laqeqetshwa ngumuyi uBerry Daka. Sixoxe laye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo ukuthi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Amazwe akhoqela eSpain, Australia, Italy lamanye asevale imingcele esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Elemelika lithi kalisavumeli izihambi ezivela kweleBritane lamanye amazwe akuzwekazi le-Europe. Umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula inkulungwane ezine emhlabeni wonke jikelele. Inkampani ethengisa omakhalekhukhwini eye-Apple ithi isivala izitolo zonke emhlabeni wonke jikelele ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Sike singene kwezamasiko ngamafitshane.
Sengana masiko
senziwe manje
yilo baba
mkhulu masiko
babe lobola
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla siyalubuyelela udaba lokuthi amajaha akulezi nsuku ukhanya adinga uthando ebulenjini lapha sikhuluma ke ngabo Facebook ko WhatsApp lento ezinjalo besixoxa ke ngeviki ephelileyo lonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe okhuluma esibili wathi ha amajaha kulezi nsuku kuyehlula ukuphosa amazwi. Namhlanje ke silo umnumzana Paul Ndlovu ukhona ngale ke kwele South Africa. Baba Ndlovu kunjani?
Ngiyaphila kunjani msakazi?
Hayi siyaphila kakhulu. Ungathini ngakhona okukade kukhulunywa ke ngeviki ephelileyo uNomalanga Bhebhe sithi abafana bakade sibaziquthele nxa ngezokuphosa amazwi lapho?
Hayi uNomalanga kahle eqinisweni hayi uyisaye khona msakazi ngoba isi ungangena ku internet o ungene ku Facebook abantu bayawathola amantombazana then mawuqeda umuntu ethola umuntu nje ku Facebook akushelwana lokushelwana nje lapho nje ukuthola nje ukuthi hayi singahlangana kuphi nini ukuphiwa indawo bebuthi siyohlangana eNandosi mhlawumbe siyohlangana eMcDonald's mawuhlangana khona lapho hayi ukuthi mhlawumbe kusayokhulunywa mawuhlangana nje usuthi nje uthando solukhubeka nje sokuqonyene sokuphelile nje through internet
akwethu Zindlovu
kethu sakakhulu ngoba phela ungathi yabuka abantu abaningi mabenza kanjalo yikubona le mizi yakho na okwamanje akula mizi phela manje baba ngoba ungathi ananzelela kusuka kuyikuthi abantu abahlangana kanjalo abazani abana background ngumuntu njengamazi nawe nje omthole ku social media so ukuthi ngumuntu ongayakha naye ongumuntu ofuna ukuzodla imali adlule ongumuntu mhlambe ogulayo awazi wena nje umbone namhlanje ku internet lahlangana uthando soqalile nje kanjalo
pho manje baye ngaphe abafana lapha abadinga uthando.
Abafana abadinga uthando mina ngowami umbono kumele sibuyele back ukuthi nje isiko abantu siyalibalekela isiko belikahle ukuthi umuntu ube khula thina lathi njoba lanxa nje singasakutholanga ngaleyo ndlela sikuthole sokudlula okwamasiko besizwa nje sibona nje obhuti bethu besiya kubokhulu bekhuluma labokhulu bebatshela ukuthi hayi uyabona mfana wami mawungaya laphana komoyo laphana hayi uyabona amantombazana akhona hayi uyakuthetha umfazi impela uyabona ngezi ndlela baye bekutshela ukuthi iya laphana yikho ngafika uthole khona umuntu ongaka naye umuzi.
Ye siyamuzwa ubaba Ndlovu ukuthi isikhathi sesidliwe umangoye. Sibonga kakhulu baba Ndlovu ungathini lokusasa.
Lami ngiphethile impilo enhle ngapho lidlalele kathanda le coronavirus.
Lo ke ngubaba uPaul Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sesingena kwezabatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ningumayikhobe namhla kuhlelo sixoxa ngabatsha abakubandla lezanu PF kanye labaku MDC malana ngokwethulwe nguhulumende welemelika lapho bathe bona babona ngani akulamehluko phakathi kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lohulumende ka owayengumongameli uMoyi uRobert Mgabe kuhlelo silomnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla leMDC kanye lomnumzana Munashe Mtutsa owebandla elibusayo ibandla lezanu PF asizweni umbono kaSiziba mayelana ngalolu daba
bakhulume amazwi amqotho mayelana lendaba yama sanctions kubana uhulumende weZimbabwe akayenzike ngendlela epheleleyo mayelana ke lokunakekela kwamalungelo abantu lokho ke kuphuma kusobala kulizwe lonke jikelele ukuba amalungelo abantu beZimbabwe awanakekelwa uhulumende lo obusayo
ungani usisho kanjalo
amalungelo abantu ikakhulu ekufanana lokutshengisela ofana lokukhetha uhulumende abamthandayo lokuvunyelwa ukukhuluma imbono yethu the fundamental human rights in Zimbabwe have been violated by the regime in Harare ngikhulume ke ngama social and economic rights esibona khona ukubana ke uhulumende wenze okunengi ukuthi ke singananzeleli ke amalungelo abantu masikhangela ke kwindaba ezi-social and economic ku-social and economic rights sikhangela amazwi amalungelo afana lokuthi ke abantu bethole ke ukunakekelwa ezibhedlela abantu bethole ke amanzi ahlanzekileyo ukuthi abantu ke bekwanise ukubana izimali zabo zingatshontshwa okusiyuthi wona ngama-economic rights kodwa sikubonayo ukubana ke abantu abahola izimali ezilutshwane uhulumende uyatshontsha izimali zabantu emabhanga lokho yikho kuyenza ke ukubana iamerika ithi hayi lungisanini indaba yamalungelo ngohlelo olukuthiwa ngalama-reforms
hayi siyabonga uStalos ngamazwi akho zulu kandaba sixhume njalo umnumzana Munashe Mtutsa owebandla lezanu PF asizweni amazwi akhe
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende wezanu PF is very committed kuma-reforms and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona tshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there and ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today sokule zinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile i-freedom of expression is being guaranteed obviously yes abantu bengakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakhona zenzakale fast but this is a process it's not an event
hayi sikuzwile Munashe ngiyabonga ngokungena kuhlelo Thakazo muhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili ekhasini lethu ele Facebook ku VOA Ndebele kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu likubona njani izulu kandaba abafisa ukwengena kuhlelo lakho kusithumezela umlayezo lo ku WhatsApp kunombolo ethi +12024650318 lakho njalo ukungixhuma ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3bigmyke3 yoni username yami Bona lokho lamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami ngu Mike Hove ntshakazo muhle Zimbabwe muhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hove ake sizwe ezibathelane lezokholo lwesiKristu
Lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga mhlakazi ngibonge labalaleli
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje ke sizakhumbuzana ngelizwi elitholakala encwadini kaMateyu isahluko singesika-7 lapho uJesu wayekhuluma khona kubafundi bakhe ababemlalele ngempilo esiyiphilayo amazwi ke esiwathola evesini lika-16 amazi athi wona niyakubazi ngezithelo zabo ungakhiwa yini izithelo zombini emeveni noma amakhiwane ekhakasini kumbe sithi egagwini lapha-ke uJesu wayekhuluma ngesimo somuntu ukuthi isimo somuntu ayisikho lokho esikubona ngamehlo kuphela ukuthi uluthi lwakhe lumi njani ulejwabu elinjani kodwa wayekhuluma kakhulu ngokuthi izithelo zabo yizo ezenza ukubana umuntu simazi ukuthi ngumuntu onjani yebo kambe abanye babagxibe kakhulu ngobana ngaphezulu ukuthi kuyabe kukhuluma ngabaprofethi kodwa-ke umprofethi phela laye ngumuntu siyabona-ke laba uJesu ukuthi ngiyakubazi ngezithelo zabo ngenye indlela kutho ukuthi umuntu ucisha fane lesihlahla nje ingabe yisiphi njengoba lezihlahla ziningi kangaka ezinye lezithelo ezinye kazilazithelo kodwa-ke sona isihlahla ngasinye ngasinye kumele ukuthi sibe lo msebenzi othize laba uJesu ukhetha ukukhuluma ngezithelo zezihlahla ukubana-ke abantu bafana nezihlahla bathela izithelo abe sebuza ukuthi kambe umuntu ofuna isithelo esinje angathi thole esihlahleni esinje esiphikisana nalokho na ake sikhangeleni zona izihlahla njengoba uJesu esitsho kungakhiwa yini izithelo zombini emeveni ngenye indlela uJesu uthi bakhona abanye abantu abaphila bengameva empilweni zabanye abantu bayahlaba ngabakwazi ukuhlalisana labanye abantu ngabalanto enhle engatholakala kubo ngobani abantu nxa besebuhlungwini mhlawumbe bedinga usizo xa ufana lesihlahla esilameva uyabahlukumeza uthiwa-ke siyabazi ngezithelo zabo lezo zithelo zokuhlukumeza ukubathuka ukubahlambaza ukungabahloniphi yizo izithelo esazingazo ukubana ungumuntu onjani sesibonile kule enhliziyweni yakho kanti layo inhliziyo yakho vele injani ngoba izithelo zivele zivela enhliziyweni zikhona ezinye izihlahla esizaziyo ezinhle ezinye izihlahla lanxa zingatheli izithelo esizibona ngamehlo zingathela isithelo somthunzi uthi nxa ukhathele udiniwe ilanga lishisa ufuna ukuphumla usikunike umthunzi omuhle umangalisayo kodwa-ke abanye lanxa sibakhangelele ukubana babe lo mthunzi lezo zihlahla ezinye zilabo lonyovu ezinye zilamaphimpi awa khona phezu kwesihlahla umuntu wenkosi ethi udinga uncedo emthunzini ukhathele udiniwe azithole selunywa zimamba azithole selunywa ngamaphimpi wena uyisihlahla esinjani ezakho izithelo zithini ubona abantu mhlawumbe bengezikuwe ngobana uyisihlahla esithela ameva uyisihlahla esithela olonyovu isihlahla samaphimpi lamabululu unkulunkulu asize-ke sibe izihlahla ezithela izithelo nxa siluxakuxaka sibe luxakuxaka sithele kuxakuxaka abantu badle sibe ligwava sibe li-orange sibe yimengo sibe yizo izihlahla eziletha ukuphila empilweni zabantu
kuyiphethe mfundisi
baba thixo ingcwele naba abantu bakho nxa siphila emhlabeni siphila siziphileli sodwa siphilela labanye sihlala nabo ngako-ke ngasifunde uthela izithelo ezikamoya sukela khona usukela manje sizobeqakati ami
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
siyabonga kakhulu Mvuka Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860. La ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
singakehlukani wothi sikhangele indaba ebesigokela namuhla. Bayakhala abaculi abadabuka eZimbabwe asebevinjwa ukuthi benze imicimbi yabo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19. Lokhu bethithibele abantu ngokubhubha kukaBheridaka owayedlalela iqembu le-Highlanders njalo waba ngumqeqetshi walo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvelelisayo ngoGibbs Dube.